Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Hlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umkhakha we COVID-19 ololaka oqhamuke kwele South Africa yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe.
Akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi.
Ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho uphela sebefakile. Ukwenzela ukuthi khona sekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuka ngesiqubu njalo ngemva kokuma ndawonye ngenyanga ezedluleyo.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele South Africa kunyanga isanda kwedlula yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo. Umkhakha lo usabalala ngolaka wedlula oqale ukufika elizweni. Umtswangwa uthi lokhu yikho okwenze umongameli Emmerson Mnangagwa wangavuli imingcele yelizwe egoqela oyebite bridge lanxa ele South Africa selivule kucele lawo. Ukuhlaziya lolu daba ngutungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebigatshangelwa kakhulu zengcwethi laye uZulu jikelele ukuthi ukugula lokho isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse South Africa ukuthi ngabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi. Abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, yiluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi yiluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi, hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi uMongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu eBate Bridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe, ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kokuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe le border, kumele ikakhulu yona i-bybridge, ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into. Abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudingeka ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala, ungaze uyivalele kwaphakade, akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenile vele igciwane njengoba sibonile, lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Singakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa umjovo lo ingathi ijekiseni le iyabifana lalezi ezinye esike sazithola nje kuba sesingaka nje sidlule ekuhlatshweni obcg abendingindi okwalokhu lalokhiyano polio konke lokho kuyindlela yokuvikela kanti ke uhulumende into eqhakathekileyo ukuthi angabandlulu labantu alandele umthetho nje obunjalo angaqala ukuthi ahlabe abantu bezalo PF athi abantu abanye ngaphandle ahlabe wonke umuntu ngendlela edingakalayo aqale ngalabo athe uzaqala ngabo kulandele njengalokhu iscience sisho hayi ukuthi acine elandele kwepolitiki sebehlabana emahofisini bebodwa singaboni sebehlabana emahofisini ezani singaboni kakwenziwe konke kusegcekeni isizwe siphile.
Umnumzana Evidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba legciwane le-coronavirus ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abafika phose ikhulu 93 izolo labulala abane kuphela. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye layafika kunkulungwane ezedlula ezintathu 3,500 labulala 1,400. Kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele idalela ephalamende izolo ukuthi uhulumende uzakwamukela amajekiseni awukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kwamaviki amabili sikhathi sonke ukwenzela ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abafika izigidi ezilichumi luqhubeke ngemfanelo. Uthe abezempilakahle okuyibo abahlatshwa kuqala abasoze bebanjwe ngamandla ukwenza lokhu ngakho bazazikhethela ukuthi bayafuna na umuthi lo kumbe hatshi. Ungezelele wathi imithi evela kwele China ikunkampani ye-Natfarm eHarare lapho ezagcinwa endaweni eqandelelayo elesikhudumezi esiyi 2.8 degrees Celsius ingakasetshenziswa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lembuzo ebuzwe ngamalunga edalela ephalamende izolo sixoxe lomnumzana Peter Moyo omela iSouthern kuleli dale.
Sikhona nje namhlanje ku-parliament lapha u-vice president umnumzana Chiwenga onguye u-minister we-health ubekhuluma ngenyathelo eselithethwe nguhulumende ekuthini khona abantu bayelatshwe. So ukhulume lokhu ngemva kokuba umnumzana Bithi ebuzile kuhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubheke sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajethi yangikhona ibilungisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangikhona ithengiwe. So ubuyile umnumzana Chiwenga lapha echasisa inyathelo asebelikhethe ngokuthi bazaye lapha abantu njani. Wawuqala ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esiyisebenzisa. So abantu beChina sebedonethile nje banika abantu bemahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawe ukhulume wathi khona sizathenga futhi eyinye imithi i-UK layizabe zipha nabo-Russia ngale bazasipha njalo abantu bazayelatshwa in phases one, phase two, phase three kusiya njalo. Qabisa abantu abaalmost 300,000 bebonti khona bazanika ama-local authorities ukuthi banike abantu ezibhedlela khonapho nakufoswa wonke kodwa ama-first line workers bonke kuyakufuze unathe lo muthi. Yikho akukhulumayo la.
Njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emninginingi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade yimpendula lapha endibuzwa nje ngabantu abathetheneyo njengoba bazise kudlithwane enye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi bapha into abayesabayo ngentshozingazisiyo lezi bathi le imithi leyi ngakunathi uhulumende lama-president kaqale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibulala le imithi. So abantu bayabe lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi selike nayihlola yini ukuthi khona yona imithi le ilungile ayina after effect yina zali mazabantu yikho enye imibizo emunye imbuzo esiyibuzayo lokuthi wakwe ukuthi kona uhulumende usethiwe le imithi uyabenika abantu abanjani yiyo enye imibuzo ebuyileyo la kodwa hhayi uyephendula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi kona kumi kanje kanje.
Lo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouth Atone edalele iParliamente ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ecingweni eseHarare. Ezitolo isiqalisile ukuqansa njalo ngemva kokuma ndawonye okwenyanga ezithile. Uhulumende uthi intengo ibingasakhweli ngoba wasungula umkambo wemali owabangela ukuthi imali yaphetheya ingathengiswa emkambo wensitha. Lokhu kwasekubangela ukungaqansi kwentengo. Kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo intengo ezitolo ikhanya isikhwela mahlayana. Kesizwe imbono yesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala esizinda.
Lokhu sokusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani ngoba indlela ekhwela ngayo ama prices yesethusa. Ungakhangelisisa imiholo yethu thina ayisahambelani lento engelo yama-commodities yena la khona ama-basics ama-cooking oil ozinkwala asisabakwanisi ngoba sekukhwelile kakhulu kodwa i-government izithulele.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimisi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi intengo.
Mnumzana ungasela ukuthi intengo ezitolo ihamba njani? Sizwa kuthiwa isikhuphuka.
Ekhanya ikhuphuka ngeyokudla.
Intengo yempahla ezitolo ikhuphukile kakhulu ke igrocery okudliwayo. Kukhanya ke ikhwezwe ukuthi ke idola leZimbabwe lingabe liwile liqathaniswa ke ledola leMelika ngoba isitolo esikhulu ke siyihulisela kobulawa engene kusekuseni. Bathe bona ke idola leMelika ngalinye lilingana ke le 116 Zimbabwean dollar. Lanxa nje Reserve Bank lokhu sithi idola linye leMelika lilingana le 83 Zimbabwean dollar. Okuthi ukuthi ukwehla ke kwamandla kwedola la kuleli yikho sokubangele ukuthi ke intengo yempahla ke ikhwele ngoba ke hayi okudliwayo cooking oil othukela lokunye ukuthile intengo yakho iqansile kakhulu.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi osomabhizimusi yibo abayizihwaba befuna ukubamba ukulendima osekubangele ukuqansa kwentengo ezitolo.
Ngeviki edluleyo saxoxa ngokuthi imali yangaphandle isichiphile emsikeni. Ngakho kumele lezinto zichiphe ezitolo. Kodwa ngokukhwezwa kwamafutha emota, ukuhlukuluzwa okwenziwa laba abaletha impahla lokudla e-border e-Beitbridge, akungethusi ukuthi izinto sezikhwela. Kanti vele siyazi osobhizinisi bethu abeZimbabwe laba vele ngokwabo bavele bayizihwaba. So akumangalisi ukuthi amafutha ekhwela nje labo bahle bazuze ithuba lokukhweza izinto lokudla ezitolo.
Uphiri uthi kukhanya abaphethe intambo zombuso sebehlulekile ukubusa okuqotho.
Ozesa laba abakhwela almost every week. Amanzi izindlu zikwelile endi wesethu sasibili lokhu ach nxa ukuthi sebehlulekile ach kabavume nje ukuthi hayi thina sesihlulekile kodwa lani liyakwazi ukuthi khona uhulumende lo uhulumende wekani lo ofuna ukuthi kawulise abantu sokubuyela back to kunokwana wakukhona kunokwana wakudala ukuthi khona umuntu usemele ethwale mzima. Hasesithwele mzima sibi.
Ilunga lekomiti yebhanga lesizwe elireserve bank umnumzana Eddie Cross uthi kukhanya ukukhwela kwentengo ezitolo kubangelwa yibuhwaba njalo kuyakhathaza ngoba kungahambelani lenhlelo zikahulumende.
Lo ngumsakazo we Studio 7.
Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabo tshekesha abathathu abafileyo ngemva kokuba umgodi kade besemba khona igolide ugcwale amanzi bagalula ePingo Mine eMondorongezi. Leli phephandaba lithi labembi laba abazakali ukuthi bangaki ngoba kucatshangelwa ukuthi bengabe bekhona abanye abane abagalulileyo. Iphephandaba leChronicle lithi umhlabeleli uSoul Musaka obedume ngelokuthi Soldier Love kasekho. USoldier Love obeneminyaka engamachumi amathathu lanye 31 ububhele esibhedlela sembuya Dockers eHarare. Okuningi ngokubhubha kwakhe bekungakaziswa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bantu baka studio 7 nengikhuluma ngokhuphe ngibuye Homestead. Yeah, hayi sayibona nje indaba esibiswe ngumnanga kagwe lockdown hape futhi. Hayi khona kukulungile but akulunganga ngoba akakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona. Kodwa abantu bayaphikisana lokho esiphikisana nje lathi semazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqala ukuhlaba injekiseni. Ya, yikho sikubonayo futhi nangilo mbuzo lokho engizawubuza angiwutholi impendulo abamphendula. Ukuthi ungatest uthola le corona yahlatshwa oro kumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi corona ingakungeni. Yikho lapha zange ngaphendula ukuthi odokotela zange bamphendule kuso. So lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalo ukuthi ngiphendule angazi umbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo yebo TT7 linjani madoda. Hayi mina mfuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lingalabuhlobo lawo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu. Kati manje liyifunelani devolution. Nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu? Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besizayizwisisa intweni yokuthi lifuna i-devolution of power besiya kudaya abantu bakamthokaziseke sukumile bama. Njengoba liyabe lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa ke isintu liyasazi liyawazi zilamabizo esintwini. Landelani kumbi bhethu likaZulu kumbi zaphu loba enye nje iphathe lingayenza lina abantu besintwini. Khanyelani oncube oncube bayele lokhuzele MDCN yakhe wagcine seginywe futhi nguchamisa. Lifuna ukwenzani kati bantu besintwini? Lithandelani kati ukukhokhelwa lana ke likhokhele ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhelwa katestita sifuna ukubuswa ngumfazi asifuna ukubuswa ngumfazi. Ukhuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo layo uright okwedlula lini ziwula. Lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda eMpumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje. Umuntu okhulumayo lengunxubo seHarare ePoefi. Mfuna ukuthi lani ke vuke libe ngamadoda mani vusani sukumisani imsila. Uyazi nje ngahlala umsila uphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Hawu bantu besintwini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa.
Ngibingelele ku studio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi samgcinile nonke ezarachisa uDungamile Ngomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila. Umbuzo wami nginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti eZimbabwe kungani diaspora vote ingabi khona? Ngubani onqabayo ukuthi diaspora vote bekhona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami. Mhlawumbe phendule nalo ugawule lo lo baba lo abathi ngugawule lo ozenza ngcono into uzenza ngcono lo baba lo so indlela esihlupheka ngakhona philo ngamanye amazwe sibizwa ngamagama hayi kunzima kubuhlungu kunzima kubuhlungu siyabona South Africa bala ama diaspora vote izizalwane zalaza eSouth Africa mangabe mhlambe kuvoto ziya register kulawo mazwe zivote ama vote account khona ngale belethe ama results kanti kungani eZimbabwe ngubani oyalayo ukuthi idiaspora vote bekhona ngoba seyidinga thina singabantwana baseZimbabwe ngiyabonga basakazwana ngiyabonga kakhulu inkosi nenzeleka
amachono basakazi beStudio 7 la wonke uZulu olalela umsakazo weStudio 7 lapha likhuluma lo reason wadenga uH yena odabuka esigabeni sasegungwe eGwanda ngithanda ukubana ke ngihalalisele lesi studio 7 siyenza uyazi inhliziyo yami ngizwe idlala lephapha impela ngokuba lapha kukhulunywa umusa lapha kukhulunywa into ezimnandi ngoba wonke amabandla ezombangazwe alethuba lokuthi akhulume lokhu abakufunayo phakathi nakomsakazo kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe babambane xa ufuna ukuzwa inews sibili lalela kustudio 7 uzezwa sibili isiqiniseko sezindaba ngiyacabanga ukuthi mina sekulabadoda vele ngisengiwazi ukuthi lawa ngaye badlaleli lawa ngaye badlaleli njalo nxa bekhona bayamela and kukhethwa intshantshu kuma political parties wonke nje akupho ukubuya nje amadoda anyanyana hayi kubuya amadoda sibili bezomela sibili bedefend ama parties abo uyazi uhlekelela uthi ya lapha kuqhatshiwe la so ngithi mina hayi aluba singayaphambili futhi sike sidinge abantu labo kuthiwa ngama MPs sibadinge sibili libaguduze lapha abakhona bazokhuluma batsho ukuthi bona ezigabeni zabo kuma-constituents abo kuyini abakwenzayo batsho sibili betshela umphakathi wonke labantu bakwanisa ukuthi babatshele ukuthi a-a wena muntu wena uthi uyasimela kodwa lokho lalokho lalokho lokho esakutshelayo kula nto ehambayo ngithemba leyo lingayenza intuthuko izaba khona siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo anganike lingahlala linjalo lithuthukise-ke ilizwe lethu ngokusakaza angani-ke lo msakazo we-ZBC ungafunda okukhulu i-method ye-journalism etshaywa lapho a-a lezi ikuzinga eliphezulu kakhulu siyabonga
la ube kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika idale le-House likhangelelwe ukuhlaziya udaba lwemali yokuphathisa isizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 le mali ethiwa yi-stimulus ingamadola afika phose amatrillioni amabili $1.9 trillion imali le igoqela ezaphiwa imuli ngayinye ngayinye amadola angunkulungwane eyodwa lamakhulu amane $1,400 kodwa abebandla lama-Republicans bathi bafuna imali le ephiwa izimuli yehliswe kancane lokhu kwenzakala owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokhu ethiwa ulamandla ebandleni lama-Republicans lanxa wathoniswa ngumthetho we-impeachment ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson
ukungaphasha kamnumzana uTrump ngibona ngathi kuyimpumela engibona ngathi singathi ngesilungu phecelezi i-fair ngoba angiboni kuliqiniso ukuthi umnumzana uTrump nguyena owabiza abantu abuya bezokwenza ubudlangudlangu abantu bazenzela nje ngakho ngeke sethese umuntu oyedwa ngezenzo zabantu abaningi kanjeyana ngoba bemlandele kakutsho ukuthi izenzo zabo zokufanele kugconwe yena
abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-senate leli liza pa isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump ubona ngani kusebenzile yini lokho
ukubona kwami ngibona ukuthi mina akusebenzanga ngisho ngoba abantu laba abezikhundleni eziphezulu noma benamacala kusobala ukuthi umuntu kenzanga kahle isikhathi esiningi kuba lezi zathu abeza nazo ezigcina zenze abantu laba nje bagcine bengajeziswanga ngezenzo zabo ngakho ngibona ngathi yibo bazabe bethusela khona kubonakala ngathi kukhona into abayenzayo kodwa ngibona ngathi laba abantu abayiziphatha manje esikhathini esiningi bahlala bephunyukile
lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio. Man Levi ingoma ethi Jesus Selassie I esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka yiwo osubulele abantu abaningi eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.